So we see card descend about VOA in Debele.
Livuka njani zilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlazi ku 25 Mfufu 2021 uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, namuhla lilanga elafakwa ngumanyano we SADC elokulimemukisa umhlaba ngezijeziso ezetheswa inkokheli yebandla lezano PF ngesikhathi kulesithunywa se-United Nations elizweni ukuzohlola ukuthi lezi zijeziso zithinta njani uZulu mathupha.
Isizathu esiyiso esimqoka esithi thina kumele akhitshe kungoba aselimaza asehlukuluza umuntu makhaza eZimbabwe, abantu bayahawula ngenxa yama sanctions.
Kodwa abacubungula ezomnotho welizwe bathi ibandla lezano PF lichaza ngama sanctions ukuvala amaphutha alo okwehluleka ukuvuselela umnotho welizwe.
Kuzahlala ke kulijogwe ebantwini baseZimbabwe ngoba ukhulumeni waseZimbabwe uzakusebenzisa ngendlela yakhe ukuthi hayi lingasoli kuthina selanilawo abafaka ama-sanctions.
Umhlangano webandla lezano PF owenziwa kanye ngomnyaka owe-People's Conference uyaqala namuhla ngesikhathi umkhokheli webandla umongameli Emmerson Mnangagwa esiwa emthethwandaba ngomunye umlandeli webandla othi wangena kulesi sikhundla ngokungekho emthethweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Lilanga elafakwa ngumanyano we SADC elokulimukisa umhlaba ngezijeziso ezetheswa inkokheli yebandla lezano PF. Lokhu kwenzakala ngesikhathi kulesithunywa se-United Nations elizweni uzohlola ukuthi lezi zijeziso zithwalisa njani uZulu mathupha. Unkosikazi Alena Duan uselizweni lapho asehlangane neziphathamandla zikahulumende ezimbalwa esizwa ukuthi zithini ngezijeziso lezi. UDohan wanxuswa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ukuza elizweni. Useke wanxuswa kwamanye amazwe abalisa eleSyria leVenezuela awetheswa izijeziso zenotho ngamazwe entshonalanga. UDohan wethule umbiko ngeviki edluleyo enxusa abafuna uzomupha imbono yabo ngodaba lwezijeziso ukuthi bamlobele isicelo. Umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora ube nguye umkhokheli webandla eliphikisayo wakuqala ukukhuluma noDohan ngolwesihlanu. Sixoxe lesikhulumeli sebandla le-MDCT umnumzana Witness Dube saqala ngokumbuza ukuthi uMonzora ukhulumeni lesithunywa se-United Nations.
Isizathu esiyiso esimqoka esithi thina kumele akhitshe kungoba aselimaza asehlukuluza umuntu makhaza eZimbabwe, abantu bayahawula ngenxa yama sanctions, kanti labo okuyibo okumele ngabe aluswazi kibo bona sebephila ngawo ngoba ama sanctions ayenza ukuthi umsebenzi kahulumende ungahanjiswa ngendlela okumele uhanjiswe ngayo. Uhulumende uyabe segobisa izimali lazihambisa ngayo kwamanye amazwe engasavezi okunye akwenzayo ngebusiness zamanye amazwe ngoba esithi zindlela zokuthiwa yi-sanction busting. So ngalokho abantu abasakwazi ukuthi uhulumende umsebenzi wakhe uwenza njani. Ekwenzeni lokho-ke sithola ukuthi kuyaba lokukhohlakala okukhulu, abantu sebethatha imali kahulumende sebezifakela ezikwameni, kukanti nxa kungela ama-sanctions izinto zonke zisaziwa, kubhalwa phansi konke ukuthi imali ihamba njani nxa sihambisa izinto phandle zathengiswa zilethe malini kuzalethe ukuthi abantwana beZimbabwe babekwazi ukuthi kuhamba njani labo abalezandla ezinde ezifuna ukujontsha imali yabantu bangenelisi ngoba yonke into nje iyabisenzwa mcele kodwa kade sigoba into zihanjiswa ngendlela zobunyonyo abantu sebetshontsha bethembe kono ukuthi bazafika ngokuthi babalekela lawo ma sanction kodwa ke lokho asikwenzi nje mahlayana lizakhumbula kubana lo indlela esayilandela kusukela ngo 2008 lapho esasayina khona njengebandla I Global Political Agreement lebandla lezano PF lebandla le MDC ayisakhokhelwa ngobaba uWelshman Ncube u Article 4 waleso sivumelwano ke nguye oyisicho sobala ukuthi hatchi ama sanctions kaphume and ngalowo mnyaka isivumelano leso ese Global Political Agreement safakwa ku Constitution njengo constitutional amendment number 19 wonke okwalandela nayo khonapho kwakuvunyelweni kwafaka ku Constitution kukhangelelwa futhi njalo lokuthi udaba lama sanctions sesilugijimisa sonke njengamabandla wonke ezombusazwe eZimbabwe mhla ka 4 March 2009 ubaba owengu president we MDC wasichiyayo njalo esangu prime minister wa addressa I parliament esisho ukuthi ama sanctions kapho ngo 2012 waphuma ke ubaba uTsvangirai waya emazweni afana labo Australia labo New Zealand esiyacela ukuthi ama sanctions kakhitshwe la kwamanye amazwe le America wafika nalo babo umgabe wayesakhokhela ilizwe babumba i-committee eyayilabantu ababesuka kuma parties wonke eyayiphuma ihamba isiya kwamanye amazwe isiyacela ukuthi ama sanctions kapho njalo esikwazi ubaba uTsvangirai wabhala incwadi ebhalela uDavid Cameron owe UK la European Union ukuthi kukhitshwe ama sanctions yikho okwenza ukuthi kukhitshwe abantu abaningi kwacela sokusele nje imuli kamgabe labanye abalutshwana ku Congress yethu ke eka 2014 sayenza i resolution yokuthi ama sanctions kawakhitshwe njengebandla sesinanzelele khona ukuthi alimaza abantu mahlayana njalo asesiba yisiviko asesiba indlela yokucatsha ngomuno yalabo ababusayo so thina njengebandla le MDCT sithi hatshi ama sanctions kakhitshwe siyakwazi ukuthi kukhona okunenge okumele sikulungisise khonoko kwakuwasukumisele lawo ma sanctions yebo kasukukhangelisisenini kasukusebenzeni njengabantwana beZimbabwe
yena umkhokheli webandla aze ahlangane laso isithunywa lesi bekuvele kulungiselelwe phambilini na kumbe laye ucelile ufake isicelo njengalokho esizwa kuthiwa abanye bakwenzi
umhlangano awucelayo njalo umongameli wazilungiselela ngokugcweleyo ngokubhala iphepha eliyilo elalile izinto ezimunyethwe libandla lethu imayilana lendaba yama sanctions lawa okuyikho abaxoxa ngakho kabanzi bahlala isikhathi sibili eside bekulezo ngxoxo ngoba sasizilungiselele
umnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le MDCT ubekhuluma ecingweni le studio 7 ebubulawayo lokhu sikudabalunye umongameli Emerson Mnangagwa ngomnyaka ka-2018 watshela izinduna emhlanganweni ukuthi uZulu weZimbabwe kumele achiyane lomkhuba wokusola izijeziso zenotho ngoba ilizwe lilakho ukuthuthuka kungelani lezijeziso lezi ukuhlaziya udaba lwezijeziso lezi sixoxe lengcwethi yecubungula izombusazwe umnumzana Walter Sununguli Mbongolwane
ama-sanctions la akhulunywa ngawo kumbe ngawakuyivalela abakhokheli ukuthi bengayi kwamanye amazwe kumbe ukuthi uhulumeni engakhona ukuthi angene kuzivumelwano kumbeni uhulumeni engatholi imali esuka kwabalaba abaphatha ezemali lwenza laba ababusayo babe nesizathu sokuthi babuse ngendlela abafuna ngayo engalandelwa intando yabantu ngoba bathembe ukuthi bazothi hayi sehluleka ngoba sihlulwa yilama ama-sanctions la khona yiwo asenza sehluleke ukuthi senze ezinye izinto kwenzeka ukuthi umphakathi usizakale ye ngokubona kwami-ke kusho ukuthi nxa kulokhu khona lokhu kuthiwa kulama-sanctions kuzahlala-ke kulijogwe ebantwini baseZimbabwe ngoba uhulumeni waseZimbabwe uzakusebenzisa ngendlela yakhe ukuthi hhayi lingasoli thina selanilaba abafaka ama-sanctions so ye kulomthelela ukuthi kuthiwe iZimbabwe ilama-sanctions kwenza ukuthi ukuthi ababusayo baphunyuke nje babuse ngendlela abafisa ngayo ngoba bevika ngalawo ma-sanctions
sokuze kube losuku lolu oluthiwa i-anti-sanctions day ngokubona kwakho usuku lolu lungaluphathisa yini ukuthi udaba lwama-sanctions lulungisile
i-anti-sanctions day sokulilanga elibekwe ngababusayo ohulumeni waseZimbabwe ukwenzela ukuthi bahlale bekhumbuza abantu ukuthi hayi lokho esikwenzayo sikwenza izandla zethu ziboshiwe asikhona ukuthi senze ngendlela elifisa ngayo bayenzela lokhu kwenza ukuthi kwezopolitiki nxa kucubungulwa ezopolitiki singabakhangeli ukuthi bayehluleka lanxa izinto eziningi bevele bezehlulekela yonke into nje isizasuka kusolwe lawo ma-sanctions njalo bakuninda kulaba abaphikisayo abamaqembu aphikisayo ukuthi lina yini elisekelana lala abantu abasifakela ama-sanctions ngakho i-sanctions day leyo isiyilanga lokuthi bakhulume ezombusazwe bakhulume ukuthi labo abaphisana labo uhulumeni yibo abale umlandu lo ukuthi bastophele ama-sanctions ngoba yibo abaletha
siyabona ukubana elizweni kulo mama obuye ukuzokhangela udaba lona lolu lwama-sanctions we-United Nations njalo bese kusiba lelanga lele anti-sanctions day ubona ngani uhulumende yindlela akuhlela ngayo yini ukuthi kwenzakala esikhathi sinye
lo mama we-United Nations ofikile kule Zimbabwe siyazi ukuthi i-United Nations layo bayayisola abahulumeni ukuthi iyehluleka ukuthi njengomhlangano efanele ukuthi bonke wonke amazwe aphathwa ngendlela efanayo i-United Nations iyehluleka ukuthi ivikele abantwana baseZimbabwe abayitheswa lezo zinto zama-sanctions so ukufika kwakhe kuqondane nelanga lelo le-anti-sanctions kungabe abantu beZimbabwe laba ababusaba ngabe bekwenze ngabomo besenzela ukuthi lo wase-United Nations nxa esuka ahambe ayokhuluma kwabanye bakhe kwi-United Nations ukuthi izindaba ezizo ezimqoka ebantwini baseZimbabwe ile ndaba yama-sanctions ye kungaphathisa ukuthi indaba yama-sanctions fike ezingeni lokuthi bangayikhuluma la kwi-United Nations kodwa siyazi-ke ukuthi i-United Nations yona inhlangano esibonise ukuthi ikakhulu iyehluleka ukuthi thinte amazwe njengaboBrithani naboMelika ukuthi basebenze phakathi kwe-United Nations
umnumzana Walter Nsunungule Mbongolwane ingcwethi ecubungulayo ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa webandla lezano PF owenziwa kanye ngomnyaka we People's Conference uyaqala namuhla ngesikhathi umkhokheli webandla esiwa emthethwandaba ngomunye umlandeli webandla othi wangena kulesi sikhundla ngokungekho emthethweni umhlangano lo uzenziwa edolobheni leBindura lanxa inhlelo ezimbalwa zizenzelwa inkundleni zokuxhumana ebulenjini ngenxa yobhubhane lweCOVID-19 umnumzana Saibeth Musengezi wasa umnangagwa emthethwandaba esithi umhlangano owamkhethayo ukuthi abe ngumkhokheli webandla lezano PF wahlelwa ngokungekho emthethweni ngokunjalo kumele kwenziwe umhlangano ozakhetha kutsha umkhokheli webandla umsengezi utshele umsakazo we-SABC izolo ukuthi uthola usekelo olunenge kakhulu ngodaba lolu oluvela kumalunga ebandla lezano PF okubalisa amalunga edale le-Politburo abamncomayo ngenyathelo alithathayo ugatsha lwezempilakahle luthi kulomuntu oyedwa obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kuthi abangamatshumi amabili lasithupha 26 babanjwa igciwane le-coronavirus lolu gatsha luthi kulabantu abazinkulungwane ezedlula ezine 4,872 abahlatshwe ijekiseni yakuqala eye-COVID-19 kuthi abahlatshwe eyesibili labo bedlula inkulungwane ezine 4,615 Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave. Okwamanje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Day lilodaba oluthi sokulomkhosi ohlatshwa ngabezamabhizinisi ukuthi umphathintambo wezenotho uMnumzana Mthuli Ncube kumele avumele ukusetshenziswa kwedola leMelika ukuze umnotho welizwe ungaqhubeki ulokhu usiya nganxele. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi uqhamuke udlakela isikolo semsitheli obulawayo ngolwesihlanu ngemva kokuba amaqembu abasakhulayo edibene kulesi sikolo kwatshayana ngenduku amatshe lezibhakela kwaze kwadilizwa umduli wesikolo. Leli phephandaba lithi abantwana laba ngabadabuka emalokitshini athi Mpophoma, iminyela lemabuthweni. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sanibonani, sanibonani Studio 7 njani? Hawu siyavuka, siyavuka, siyavuka ngempela alikho elikho. Hayi, sibongela nje indabeni enisiphakela zona nje impela ezingena qopho. Ningazithola zinjalo nezilisa kuyoba zinjalo. Hayi, mina ngiwuzaph impela nje angifuna ukukhuluma amanga. Angikaze ngangena kwelinye ibandla bendibele ngiyihlalele. So ngiyacela, ngiyacela, ngiyacela kolusha uzwa le audio. Ngiyanicela ulusha, hayi buyani kuzapho. Engabi nilokho nje nizishayisa amakhanda nishona le nale entweni ezingasoze zanisiza ngalutho. Nisetshenziswe njengamafosholo. Uma isiphelile yalahlwa nabafowethu enilahlekileyo, hayi kuyani ekhaya, anixutshwanga. Ngiyanicela impela, ngiyanicela, ngiyanicela, ngithobela la iBrown Fish. Kuzani kuzapho, sinilindile endaweni khona la ungasoze uqashaniswe ngumuntu. Uzohlala lapho umele uhlale khona kuphela, kube kuphela. Yabona.
Hello, 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 sanibonani kuStudio 7. Ya, ndikhuluma noJikinya lapha ePlumpt. Yazi ngempela ngempela abantu yikho zokuthaka siboni ngaso linye njalo ngike siye nganxanye ezingemani. Imthwakazi into eyilelwayo, ilela into ekhanyayo. Uyawuzwa abantu bethi unkomo izaphu yayingabandluli. Yebo, unkomo izaphu yayingabandluli ngoba izigaba lezi ezenziwa ngomgaqo wa-1980 zazingakabikho. Unkomo so wayesaphethe ngale ngaboma 60 somethings kusiya kuboma 79 kugcina khona pha. Ngapha sokuphatha umgaba umgaba ahle baqala ubandlululi. So unkomo kazange abandlulule muntu sibi lapho lisenzi. Kodwa umqondisi kabandlululi, thina siyakhalaza ukuthi lathi asike senziwa abantu. Abantu bethu labo bathola imisebenzi ngokwendawo yakubo. Amamisi lawo afundise ngokwendawo yakubo ukuze abantwana, ikakhulukazi uma sibheka abantwana beprimary, umfundisi ngotisha oyi-1 ama-subject akhe onke. So uma sokufika umdala umntwana uzwisisa ulimi lwakhe ma ezaluchasiselwa noma yisikhiwa asichasisele ngesiNdebele, uyazwisisa. Manje labo bhululu bethu balesishoneni hayi asikutsho ukuthi siyabazonda sibili, kodwa-ke mbona ngani lokuthi failisa sebengasifelisa besenzela ukuthi amaNdebele ukuthi ayafila bese bethola yona imisebenzi. Abantu abake bezwisisa ukuthi umqondisi uthini. Umqondisi ukhuluma sibili into ekhanya. Umagalela amafasibani akazama ukutshintsha ukukhuluma kwakhe ngoba inkulumo zakhe zimbi, zimbi. Ebofunda kuJoseph Chumu, yabona uJoseph Chumu uyakhanya ukuthi izanu uyayisapota, kodwa uyakhanya ukuthi akakhohlwanga ukuthi ungumuntu wangaphi esintwini. Noma ekhuluma uyamuzwa ukuthi hayi kabi labantu banga. Manje umagalela amafasibani ubonga uDiliza nje, Diliza asazi ukuthi uyozala nkomoni, kodwa kuthiwa ayihlabi ngakumisa magalela amafasibani. Kasibanda ungaba la magama omlomo, kodwa ngokwezenzo hayi ngikulunga kumqondisi. Umqondisi wenza into ekhanya. Ebona ngishona ingane encane, but bakithi zamani ukusupport umqondisi simvotele ngempela ngempela. Hayi akuliwa labantu bale ukuthi mbese kwaze ukuthi hayi sizama ukulungisa lathi ngapho kwakithi ngapho.
Yebo, sanibonani basakazi beStudio 7,
labalaleli bonke abeStudio 7 abathandekayo.
Igama ngiLearn More kwakomoyo, bengicela lengincedise kakhulu. Bantu abakithi abathandekayo nyadinga ubaba kanye imazi ubaba lo engimdingayo sengisizwa kuphela ngamahungahunga ukuthi uthiwa ngu-Opsi Moyo owaye driver imota zakondolwane ngiyacela kakhulu u-Opsi Moyo abamaziyo bengathatha inamba yami ethi +26 7 47 abangu-3 9 6 2 6 0 abamaziyo ngisendaweni yaseBotswana kathisi lapha emine engatholakalela khona ngatholakalela endaweni yakondolwane sikhathi ngizalwa kumbe lapho kwahlangana khona umama lobaba lami ngize ngitholakale lapho wayekhona u-Opsi lapho sikhathi kuhlangana lomama kokondolwane sho uma ngikuthi la uyayizwa le voice record layo u-Opsi ngiyamcela ukuthi ngiyamdinga ubaba ukuba mazi ngiyamdinga u-Opsi ngibona endaweni zakumatiwa azokusiya kubokhami khona ngalo ikho lapho engalayizela khona ukuthi uhlala khona ngicela abamaziyo bakithi bangithinte kulezi nombolo engizikhulumileyo
salibonani balandeli bakastudio 7 ngibingelele bonke abasakazi okhulumayo ngupayiloti Ndlovu ngise-Victoria Falls ngiyabezwa amajaha ngiyabezwa amaqhegu ngiyabezwa izalukazi ngiyabezwa bonke abakhulumayo ngobuhlungu belizwe lezimbabwe kodwa mina ngizaqhubeka ngilokhu ngikhuluma ngombono wami munye ukuthi ma uphuma wangena ihlathi usiyazingela uvuse ibhalabhala futhi uphathe ugijimisa ibhalabhala usulibone ukuthi selidiniwe kungikhona suthiyana lalo usubone impala suqalisa kutsha ukugijimisana le mpala kuzayenza ukuthi ubuyele ekhaya ungaphathanga lutho engikuchazayo nanku sile minyaka eminingi silwisana leZANU-PF sifuna ukuyikhipha iZANU-PF iZANU-PF masiyikhangele sekuseduze ukuthi iphume embusweni ngoba labo bazikhangele bona bodwa ukuthi abasafanelanga ukuba laphana yikho uthola ukuthi lokudlephana labo sebedlephana phakathi sithi siphakathi kwaleyo ndaba sesitshintsha i-agenda yethu sesiqala ukulwisana futhi yokuthi asisafuni ukubuswa ngamashona kuzasenza ukuthi singayindawo kuzasenza ukuthi sihlale sidubeka ngoba abantu kathesi as I speak njengokukhuluma kwamanje sebehlukene phakathi bakhona abantu abasafuni ukubuswa ngamashona kanti bakhona abalokhu besalwisana leZANU-PF mina ngibona ngani igcikwane elikhulu elizweni lakithi esimele silwisane lalo elikhulu yiZANU-PF kuqala okuningi siza kubona ngemva kokuba iZANU-PF isiphumile now masi silwa leZANU-PF kuthiwa isitha sesitha sethu sibambana laso sibe ngumngane wethu silwisane laso lesitha sethu sibambene sindawonye bese sisiya kulwa lesitha sethu sesinqobe isitha esikhulu yikho ukuhlakanipha engikubona fanele abantu bakudinga asiqaleni silwe lebandla leZANU-PF singenise umuntu esimbonayo ukuthi nguwe olamandla ukukhipha iZANU-PF uma iZANU-PF isiphumile kungikhona sizakhangela indlela azabe ephatha ngayo
ye sanibonani lonke bantu bakithi kustudio 7 balaleli bakastudio 7 linjani bantu bakithi okhuluma uprospa wasekezi uprospa Ndlovu makawule kompamani hhayi ngithikami ngiyemphosa amazwi nje phezu kwalezi inews esiyabe sizibala lapho kumadelisane kumakhronikhi siyabona abantu baseguanda kungathi kusela bawubuya phambili uhulumende sizizamele ukumbikela sikwazi kumbeni ama-meseji awafiki yini kodwa-ke siyalimala sibili bantu bakastudio 7 cela lidlulisele umlayezo mpela uhulumende awuzwe zonke indawo sokulo busela buphezulu kakhulu siyachaya siziyadinga imfuyo yethu etshontshiweni uchaya ukuthi ungayithathi kathi isigqibo se-9 years lesi sasibekele ubani na singabe isigaba sethu under chief malaba singabantu bokufuya asisakwazi yophephela phi manje
sanibonani basakazi bethu estudio 7 lonke themba liyaphila undawana zonke elikhona nani balaleli be-studio 7 siyalithanda lonke mina bengifuna ukukhuluma ngodaba lwe-property ye-ZIPRA eyathathwa yizanu ayithathwanga i-government iyathathwa yizanu so esikucelayo ukuthi ma kuyukuthi njengoba umnangagwa ebhizi ekhuluma esithi yena ufuna ukulungisa udaba lwe-ground engak abalungise udaba lo ground besicela ukuthi simbone iqiniso nokuthembeka kwakhe ngokuvisela iproperty yezipra ngoba izipra iproperty leyo wawungabaphanga lalingabaphanga lena abantu bezana kodwa kwakungamandla babe kuthengile lokho so besicela ukuthi ukuze silikhole ukuthi lingalilungisa lo daba le-ground liqale livisele into ekhona imphefumulo yabantu yachitheka vele angeke savuyela ngoba litsho ukuthi lizalilungisa udaba le-ground kodwa sicela liqale kuzafu phela livisele iproperty yabo sebegugile behlupheka behawula abanye abakini khona ngapho bayahola izimali zokuba ngamahovethi abangaphe bathebhelele ndingabatholi nisi kukanti yona njani iproperty amaplazi wabo kade ezobasiza lazo zonke izindlela abathathela zona yonke nje lamakhampani kade yabasiza ukuze baphumelele labo nabantu ababo namhlanje bafe bengabayanga bafe bengalalutho ngenxa yena ukuthi lithethe into zabo lehluleka lokubaholisa ubana balilweli lizwe leni so ma kuyukuthi izimbabwe iserious kangaka nge-ground kayiqale ngokubisela iproperty yezaphu kababisele iproperty yezaphu lama sebeshonile abaningi abezaphu abantu ababo bazosala labo bencinisa khona phana ngoba ngamandla aboyise ma userious mna ngakwa le government yakho ngokutsho kwakho nge-ground qala ngokubambekayo qala ngokukhona sikubona ukuthi ngempela ngempela hayi usufuna sibili ukuzimisela ukulungisa le ndaba kungenjalo asingeke siwathatha amangakho ngoba lale i-ground is now more than 40 years yenzeka kodwa mase kufika ama-elections uba ngumuntu okhathazeka kakhulu ngayo ugijime lapha nalapha usenzela ukudinga ama-votes
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu lisithumele nge-WhatsApp nombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika, inani labathelelwa igciwane le-coronavirus kwelemelika liya lisehla ngesilinganiso esilichumi ekhulwini 13%, lanxa ababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 belokhu bebaningi. Kubikwa kusifa abantu abayinkulungwane eyodwa lamakhulu ayisikhombisa 1700 ngelanga. Lokhu kwenzakala ngesikhathi umkhankaso wokuhlaba abantwana abaphansi kweminyaka elichumi lanye 11 abafika izigidi ezingamachumi amabili lasithoba munwembili 28 million elizweni jikelele. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, uMnumzana Mkhululi Ndabambi, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Thina ngapha i-corona iyachaya sibili njengendawo zonke. Lakhathesi sibili lokhu ikhona, ama-cases are up, you know, they're up and down, got their up. Okwamamaski thina babulisa okuthi vele asiyonto vele esimangalisayo kule nto abantu abayidinga endaweni ezivele abantu vele bazivele be ama-shows, ama-bar, ama-restaurant. Qalisa laphana kwakungani abantu bethukile baqala bevala oweda baphelelwa imisebenzi kodwa phela ukuhlalanga vele sekwavulwa vele yakuvanga ukuthi kwavalwa singathi kwavalwa khona phana phela kuqalisa otherwise izinto vele
sizwe kuthiwa sokule omunye umkhakha we-coronavirus e-United Kingdom. Ngokubona kwakho ubona ungani singagcina yini sibuyela kusimo esasikhona kwinyanga ezedluleyo ngenxa yemikhakha tuchayo coronavirus abathi ngama variant?
Yeah, ama variant lawa azahlupha ngoba khanya futhi sekulabo delta labo bani bani asemaningi kuleni documentary German documentary eyakhutshwa kudala yathi yona umkhuhlane lo we corona uzahlasela for at least 3 years. Uma ama variant la elokhu esiza njengoba silokhu siwabona isikhathi sakhona ngiyabona sibili ukubana kuzathatha eside ukuze umkhuhlane lo uphele, especially if it keeps mutating. Khanya labo into zabo abasela amashuwa kodwa khanya balokho bemonitor bakulala ivirus. Thina uqala laphana sasile lowest vaccination rate kodwa khathesi I think ngikhangele lapha kuthiwa fully vaccinated percentage as of day 49.4%, at least one dose 53.1%. And if fully vaccinated, you only 44.
UMnumzana Mkhululi Ndabambi, isizalwane seZimbabwe, esihlala ngapha kwele Melika. Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani. Ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Namuhla lilanga elafakwa ngumanyano weSadak elokulimukisa umhlaba ngezijeziso ezetheswa inkokheli yebandla lezanu PF ngesikhathi kulesithunywa seUnited Nations elizweni. Kodwa abacubungula ezonotho bathi ibandla lezanu PF licatsha ngama-sanctions ukuvala amaphutha alo okwehluleka ukuvuselela umnotho welizwe. Umhlangano webandla lezanu PF owenziwa kanye ngomnyaka i-conference uyaqala lamhlanje edolobheni leBindura. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.